kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Le vuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayadubeka kakhulu eZimbabwe.
Isitulo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US, $73 akusahambelani nje.
Kutsha ihotela yomprofeti uWalter Magaya eHarare.
Ndabe ufuna ukubona abe ambulance beqale bekhangelisise bebone othukola ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini abantu bekhanda bethukuthela ezinto azenzayo.
Bathakazelela uzibuse kwele Melika.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elaliko khona.
I-Sports Commission isihlolisisa ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-Africa Cup of Nations.
Singathi bebezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu yi-audit ye-trip yama-Warriors uphume indaba ezinye ezingamnandi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bathwele nzima kwele Zimbabwe ngenxa yokugudeka komnotho ongapheliyo. Esikhulume labo besendaweni ezijeneyo bathi kunzima okumangalisayo ukuziphilisa ngoba kayitholakali imali yohlobo lwama-bond notes kulandela ukuvinjwa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende weZimbabwe. Uhulumende uthi amapolisa azabopha bonke abantu abasebenzisa imali yakwamanye amazwe. Omunye wabakhonona ngokwezakala elizweni ngumnumzana Raphael Ncube ohlala eMpowens.
Sikubonayo eMpowens lapha hayi kunzima ngoba kathesi sitshintshile sesisebenzisa imali eyodwa njengoba sesuke kusebenziseni izimali kade ziziningi. Eyi, lezi sukunzima. Ngemva kokuba sesitshintshile sesisebenzisa i-RTG le bond, izinto zikhwele kunokumangalisayo ezitolo lapha sezithengwa nzima. Le mali yangikhona yona le bondi lutshwana kakhulu kayitholakali ngokuningi. Okuningi esingathi ngikho kusebenza kakhulu i-RTG khonokho kusemoyeni kutholakala emafonini. Hayi kunzima lapha sisebenza nzima, hayi into zangikhona ziqedakale. Vele lokuthi ingathi uzayenza kanjani, hayi kunzima. Izinto ziyadura isinkwa esiyi-$6 ngikhuluma kunje nje. Izinto ziyadura amabhuku abantwana esikolo adura. Amanye amakubhalela amabhuku lana ngama-$4 ezinto engikhona inzima kakhulela ukuthi ngithi sikulungisa njani, senza njani. Kunzima ngoba uhulumente ukhonke mana wethula kuphela indaba le engakhuluma nifananga lezakhamizi. Ukhonke ukuza nje sekutheli ukuthi kusukela ngela ngelinye nje sesizasebenzisa i-RTG.
Khonapho belisebenzisani khonapho?
Sibe sisebenzisa amarandi kakhulu, ikakhulu emhlubulweni lo wangapha ePlantus. Lalo ibhondile lisebenza kodwa hayi khona kakhulu.
Abantu lokho besebenzisa amarandi kodwa?
Abasasebenzi ezitolo abasavumi amarandi. Sebesithi hayi, hamba uyowatshintsha ube usubuya uphethe ibhondi.
Manje kuyasebenza konokho?
Kunzima, yikho phela sikhala ngakho ukuthi kunjenje le bhondi langikhona lonelo lilutshwana kalitholakali. Lingoba ulutshwana okuyikho kuyimali okungani yikho. Ungayi kusemqongweni kakhulu yikho khonokho kuthiwa yi-RTGS ukutholakala emafonini lemakhadini yikho kulakho. Manje abaningi abalakho khonokho labo abanamakhadi ikakhulu abantu baphethe amafoni izimali ezisebenza zenezo. Akunzima lapha nxa ngikhuluma nje nzima abantu bathana ngamakhandi kabazi ukuthi bangayenza njani.
Umnumzana Raphael Ncube uhlala eMpowens sixoxelayo esemzini wakhe. Omunye njalo okhala ngokwenzakala kwele Zimbabwe ngumnumzana Harris Dube osebenza eGwanda.
Sihlangana lobunzima ukuthi idengo ezitolo lapha sokunzima Dube. Sokudurela khona okumangalisayo bakhweza ukusa kwelanga le mali yakhona iwa daily and the kunzima njani.
Ye, uhamba njani khonapha ezitolo khona?
Baba ezitolo lawo sokungani babahlangane lobutsotsi ngathi ibhenki le interbank iyafaka imali ukuthi lapho but uzakhala ukuthi wena esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesithenga nge-$4 nge-US kathesi isiyi-$73 akusahambelani vele.
Kutsho ukuthi nxa ule-US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye kuyamele ukukhonvethe njani uhambe ebhanga kumbe uyenza njani
sebesithi silethe ebhanga abathintshele bona uhulumende sesonjalo sesithi kasithele ebhanga abathintshele so into esikhona la ma rate sebawuyisile ngapha usoka kusazwe sengredu la ma rate sebewuyisile abanye ku 8 i-case yabo 6 yabo 8 yimbuyo kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwayo ayisaqondi ukuthi irete yethu isethiphi so sokuyinkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani baba Dube
intando yenkosi ungatheka kunokuncane ompuphu labothukela kunokumbijana uyavuka la usidlika ikhekhabishi lamafutha kodwa sokuhlungu imali ekoyithi buhlungu ungazibambela TG yakho nombefa ekhadini hayi isibuhlungu Dube ayithengi lutho
Asithi baba Dube umuntu uyavuka ekuseni lize liyetshona akusitshele sibili ukuthi uyabe ethenge ngemalini lokhu ngamafutshane khona
ngimali angifanisile ngami ngihambe ngadobha ngedwa nje kathesi ngisemsebenzini ngihambe ngadobha ngovulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo mpuphu lakhona okuncane kwase kwathaya i-500 bond yaphela khona kwakuyalolunehodolumanisayo kathesi i-kg yenyama ikuma-$22 kathesi nyama lisemsebenzini ukuthi uzava ukungadli ukuthini and kunzima Dube abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezitolo abantu abasabatholi bensemashobhu nje kathesi ngemva izikolo akulabantu
umnumzana Harris Dube usebenza eGwanda sixoxelaye esedolobheni leGwanda
Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi ihotela yomprofiti uWalter Magaya ichile izolo ntambama. IZBC iveze imifanekiso lamavidiyo atshengisa ihotela le isitsha okumangalisayo. Umsakazo lo kawuvezanga ukuthi kwenze njani. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu kanye leziphathamandla ezikonzo kaMagaya. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abantu abethisa uMagaya amacala ukuthi wabahlukumeza ngendlela etshiyeneyo. uMagaya uthi abantu laba bamqambela amanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi uHussein Sibanda othi akwaziwa okwenzakale ehoteleni kaMagaya.
Sabe ufuna ukuthi bona abe-fire ambulance beqale bekhangelisise bebone. Othi udubola ukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini. Abantu bekhanda bethukuthela ngezinto azenzayo angazi ukuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzela iyodwa akuqedakali
singathi wena kodwa nxa sukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani
olunye uduko olukhona khathesi eZimbabwe singakhangela okunye kodwa olunye uduko oluba khona ukuthi ngenxa yokuthi akula magethi abantu abaningi basebenzisa igasi enkulu nxa bengananzeleli kuyatshisa izinto njalo asikwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizelezi ade kuthiwa uyazeza
ye nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusitshoni khonokho
awumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulala indaba iziqedwe iziphele udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalutho olwenzakalayo yikho begcina bethatha umthetho beyofake ezandleni zabo ngakho la kuyamele ukuthi ngamapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leli iqiniso yini ungenamanga
ye siyabona ukuthi kulabafundisa abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel akutsho ukuthi engxa yabanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini ezimbabweni
isisekelo sombuso sethu siyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo ikanti njalo anisho umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha ngiyaqhilwa kumba ngiqhilwa kumbe ngifake imali anisho uyabe engakufakanga umbhobho ekhanda umuntu uyabe ezenzele ezikhethele
lo ngumfundisi uHussein Sibanda sixoxe laye eseHarare sizesikhangele ukuphuma kumaphephandaba lendaweni ezinye ezishiyeneyo umnumzana Nelson Chamisa uthi kuyamangalisa ukuthi sokulabanye abantu abasebenzisa igama lakhe kutwitter wethule lokhu enkundleni yetwitter ekhasini lakhe uhlangothi olwethula imibiko karhulumente luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kuya emhlanganweni kwele Niger
okhangelane lokuthengiselana phakathi kwamazwe atshiyeneyo. Isitolo sakwa-OKCD sithi intengo yempahla etshiyeneyo ebikhuphuka ongapheliyo ibisenziwa ukuthi umumo welizwe kadungamanga kuhle. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Ye okwamanje-ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke-ke elifisa ukukhuluma namhlanje. Likhumbule ukuthi nxa lisithumezela kuwhatsapp inombolo yethithi 011 202 465 0318. Wothi size ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Sawubonani basakazi bakastudio 7 lani lonke bantu beZimbabwe. Ngilapha eCross Churchill. Ngimangaliswa ngulo ulida ye-youth lezanulo otuchamisa nguye owacela ama-sanctions. Shuwa kathi bazaqhuma ama-sanctions. Abantu ababulala ilizwe yibo abadla imali bodwa ngobusela babokhola ngale. Anti ngiyobabambileyo nje ethi yibo abatshontsha engababambanga bonke. Laye ngomunye ophakathi abadla imali zezanu abadla imali kahulumende. Sihawula sisidla ingqoqo zomlomo ayetshona ekhuluma le nhloni abalazo abantu bezanu.
Hey, sanibonani linjani ku-Studio 7. Hayi, into yakithi leyi iyinkinga leyi. Hambe yona imali yake yavalwa semdeyi kuthiwa kusafanelanga kusebenzisa ezinye imali sokusebenza yona, yona ingekho. Kuthiwa abantu bayithathephi leyo mali. Njalo imali kufanele ukuthi uma bezayifaka baqale bememezele ukuthi abantu labo bayakwazi ukuthi bayenza njani. Hayi khona isivukampunzana sabo leso ukuthi namhlanje siyamemezela imali ayisasebenzi. Lamabhondi abo bazavala futhi kanjalo. Last time bavala ama-barriers check abantu loke bethwalane lezi chibi zabo. Hayi, uhulumende wezanu lokalangqondo. Kufanele batshela abantu kulesi khathi abantu bekwazi ukuthi labo emva kwezinyanga ezingaka kumbe bebanikeze 6 months abantu bazilungiselele ukuthi imali le izavalwa. Hayi khona ukuthi umuntu ukhuluma manje ukuthi ayisasebenzi ngasombuso lo. Ngazi ukuthi waye benza kanje. Hayi, ngazi ukuthi impela kwezenjani. Unkulunkulu esilahla kangaka. Ungathi imali ayisasebenzi namhlanje sokuthiwa abantu babotshwa, babotshelwani. Imali yiyo evusa ilizwe, ilizwe leliyana limi nje i-foreign currency. Kodwa namhlanje uma besithi awusayifuni se ayisasebenzi, bathi senze njani? Abantu bonke basebenza ngaphandle kwelizwe. Phakathi kwelizwe bawuthatha umsebenzi ngoba babulala i-industry yonke, akula nto eyenziwayo. Khona manje abantu ade bevuswa yiwo amazwe angaphandle ngemali yabo, sebesithi abayifuni.
Linjani balasakazi bomsakazo we-Studio 7. Hayi, siyalibonga umsakazo wenu ngoba usilethela indaba ezimqotho ngezwi lethu noma kubuhlungu. Hayi, asazi ukunye sesizothembela kuNkulunkulu uzosiphathisa. Nangu nalo mfo bangibiza ngomandanda noma mandanda ngubani live talk laphana. Lo muntu wenu liyamthanda ngala ngiphika ngisho ukuthi thandani mina lekelena. Kodwa ukuthi abuye ehleka abantu ngokuhawula kwabo elizweni laphana ngoba yena uhleli kuhle eGoli, udla imali, uthumela bakho abantwana ngendlela yakhe o le midi yakho ukuthi le ezinye iproblem azimfikeli yena o kashiselwa truck my driver yena uyakwazi ubathwengela abantu. Uze ukhuluma uzosihleka lapho ehlelweni uthi wena abantu bahlanya bayihamba bayekhuluma uchamisa bayenzeni bayenzeni. Urongo kakhulu mfolo ndilando fethu mbona ngathi ndiyamnikeza more freedom angazi njalo but ubona kwami personal bona ngathi nje ngimovanikeza iplatform laphana into azikhulumayo they are nothing but sibulala abantu inhliziyo. Please akuqaphela akukhulumayo. Anyway, thanks, ngiyabonga kakhulu.
Lokhu-ke ngokwethulwe ngabantu khonapha-ke emsakazweni we-Studio 7 abasithumezela-ke uwhatsapp kunombolo ethi 011 202 465 0318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubha abantu abafika phose 100 engozini yesikebhe ebesithwele iziphepheli duzane lelizwe le-Tunisia. Umkhokheli wakwele Pakistan ukhangelelwe ukuthi uzaba ngokuqala ukukhulumisana namalicatsha e-Taliban selokhu i-Taliban yasuswa embusweni ngomnyaka ka-2001. Iziphathamandla zakwele South Sudan zivimba ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Yes, kubekela phambili ke sikhuluma labalimi abajiyeneyo. Namhla sixoxa lomnumzana Luthi Mabandla.
Ngisekhwekhwe endaweni okuthiwa kuse-Dam 3. Ngilima inkomo.
Singathi ufuya inkomo eziningi kanganani kona?
Kathi sinde 150 eplazini lami.
Uzigcina njani zonke zelezo? Zingazani i-commercial farming kumbe kwini? Singathini kona?
Yeah, it's a commercial farm A2.
Aha, kodwa zigcineka njani khonapho eMabandla?
I-free roaming, zizingena nje amadlelo, then from time to time siyasupplimenta like i-season le sesikuyo la onalo umnyaka ongamuhle. Siyasupplimenta ngama interblock feeds, ngama salt and so forth.
Uqalise nini ukwenza khonokho baba Mabandla?
Uqalise ngo-99, ukuya emaplazini ngihambe ngo-2008.
Singathi
ngangena khona kuma commercial farms.
Zenele inkomo zakho zonke lezo?
Hayi, indawo engikuyo ukwanela ziyabe zifuna i-supplementary feeding. Nxa ungenza nge-supplementary feeding kazenele. Ngoba i-livestock per unit is too small. I-area engikuyo ifuna about 8 to 10 hectares per livestock unit. So i-number engilayo is a bit heavy for i-area engikuyo because i-area yami is 660 hectares.
Singathi vele wakufundela uba umfuyi kwezinkomo?
Ngifundelanga. Into njengazoyingena sengikhulile, ngizisebenzela something else, but njengomuntu wayekhulela emakhaya ekhuliswa zinkomo, yelima and so forth, I had an interest in that. So I developed a passion for that, kodwa ngizange ngabuyela esikolo. Asemphongo uhamba nje la msenza ama refresher courses and there to improve my handling.
Singathi kona vele kuyadlisa yini kule mali kumbe uyazizamela nje?
Well, over the years bekukuhle, especially during the time when US dollar was circulating, singama returns right bekubhadala, like mina ngiya breeder mainly for a breeding stock to sell ama heifers, then ama steers bengwa pen for 10 and ngwa 10. But recently, because of lama challenges, the value yenkomo has drastically gone down in the economical situation esilayo. So ngathi sokunzima. But over the years, it was quite a good project.
Hayi ke isikhathi iso sesidliwe ngumangweyi. Akuvalelisi abalaleli ubatshele ngokulima sibili ukuthi kambe kungaba inceda njani labo xa bengangena kukhonokho.
Kubalaleli engingakutho ukuthi i-farming is one of the upstream industries. Ukuthi bekungaba kuhle ukuthi abantu bakithi bangene ngendlela e-serious bazimisele kuyo, ngoba iku-upstream unlike all these industries eziku-downstream. I-farming, the mining is as phezulu. So whatever happens kwi-economy, nxa ku-farming at least lawe you have a say on what happens. The situation around, nobody controls you, unlike now with downstream industry. Then as in common, in our choice, we think, passing our wins as is missile, but now anything up to Medela, it's quite a good project. Notwithstanding, the economical situation is in Jan. It's quite a project, in a series and then a season.
Umlunzana Luthi Mabandla, umlimi, sixoxela eseKwekwe. Trump uthi abantu bakwele Melika bathanda uzibuse njalo akula muntu ongabathathela lokhu. Wethule lokhu izolo ntambama phandle kwendawo ebizwa ngokuthi yi-Lincoln Memorial, lapho bekulabantu abaningi khona ikakhulu abamhlophe.
243 years ago, our founding fathers pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to declare independence and defend our God-given rights.
Phakathi kweminyaka engamakhulu amabili lamatshumi amane lantathu, 243 years, okhokho bethu balwela ilizwe leli besenzela ukuthi sibe nozibuse. Uthi abantu bakwele Melika balesibindi okumangalisayo.
It is the spirit, daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation.
Ukusebenza gadalala isibindi, ukuzimisela, ukuthembeka, uthando lokunye, yikho okwakha ilizwe leli ukuthi libe ngeliqine okwedlula amanye amazwe. UTrump obesethula umbiko wakhe abesethatha ikhefu ebukisa indizamchina zokulwa impi uthe ilizwe leMelika liqine okumangalisayo okwamanje.
Our nation is stronger today than it ever was before.
Ilizwe lethu liqine okwedlula elayilikho khona. Liqine okumangalisayo.
It is its strongest now.
Uthe konke okwenziwa ngabantu bakweleMelika kutsho ukuthi akula okungabehlula elizweni.
Our quest for greatness unleashed a culture of discovery that led Thomas Edison to imagine his light bulb, Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier.
Esikudingayo ukuthi sikwenze kwenza ukuthi uThomas Edison enze izibani zomlilo kagetsi kuthi ke uAlexander Graham Bell alungise ucingo lokukhulumisana amajaha awo right akhangele emoyeni kwezendizamchina bantu beMelika akula ongasehlula.
For Americans, nothing is impossible.
UTrump uphinde wathi ibutho leMelika lilwela umuntu wonke njalo kalikaze linqotshwe empini.
Today, just as it did 243 years ago, the future of American freedom rests on the shoulders of men and women willing to defend it.
Njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labo mama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani uzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithe mthandana labo general labo bani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo la sicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingupresident in a different country ngaseAmerica. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye e-airport ngiphuma ngamasotsha nxa ngingiyela ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo uthandana noPutin, uyathandana nomuntu we-North Korea omatshisa amasotsha ngendlela amatshise ngayo, uyathandana nopresident we-Philippine abantu abacabanga ukuthi lowo umuntu yi-dictator.
Abakubandla lama-Democrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.
Kwezemidlalo, iCommission ebona ngezemidlalo eSports and Recreation Commission isihlolisisa ukwenzakala kuqembu leZimbabwe Warriors elakaphansi kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. ICommission le ifisa ukuba wazi ukuthi kuhamba njani kwele Gibhithe lapho iqembu leli elanqotshwa khona ngele Democratic Republic of Congo 4-0 kumdlalo wesibaya sikaGroup A. IZimbabwe Warriors yiyo yagcina ijeka ingalani lemiklomelo kusibaya lesi. Ukuze sihlaziye udaba lolu siqoqe lomuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo.
Singabe bezama ukubana bayenze lokhu abakuthi ngesilungu i-audit ye-chief yama-Warriors yokuya khona le-Gibhithe. Siyazi ukubana kuphume indaba yezinyanga ezingamnandi esiphume khonayo.
Ye, siyabona njalo uyacela ukuthi bakhulume ukuthi imali bayithatha ngaphi ukuthi bakhathe indizamchina yokuya e-Cairo. Labantu babehamba labo ukuthi ngobani? Kambe bangakuveza konke lokho?
Ngibona ngathi kuzamela ukubana bekuveze ukubana ukuze bekhulumisane kakuhle ne-SRC. Kodwa ukhona omunye osekhulumile omele inhlanganiso yezifa yena okhangele ezemali. Uthe lokhu okucelwe yi-SRC akumangalisi, yinto oyi-SRC njengalaba abakhangele kwezomdlalo abalemvumo ukubana bekwenze layo iziphi kizele izimeyiselele ukubana izahanjiswa umbiko khona ngale ephambili. Kusho ukuthi labo bazimisele ukuthi bekhulume ukubana imali bayisebenzisa kanjani.
Siyabona ukuthi le technical bench liyacelwa kakhulu ukuthi likhulume ukuthi kuyini kwakusenza ukuthi amajaha akhonone lawa ikhahlele ibhola. Ubonani kuyaphumani khona?
Lokhu kusho ukuthi yona iziFA iza kumela ukubana ibuchasisizananzelela ukubana iziFA yona phakathi bemali engange-5,000 uba umele benika abadlali. IZIFA yona yayivele izilungiselele ukubana izakhipha ngibone ngathi kade bekhuluma ngokuthi i-3,000 kuzokuthenga i-2,000 ivele kudina leyi eyayenziwa president uMnangagwa ezama ukubana areze imali yama-Warriors. So ngikhangelela ukubana mhlawumbe izisho izakuthi yona ibilinde leyi enye ingxenye yemali. Inkinga mbone engathi izaba khona yindlela yona izifa yasuka yathwala abantu abaningi kangaka ubana bayebona ama-Warriors, kodwa ama-Warriors iholo labo lingalunji.
Umuzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Yes, ke sibone ukuthi abantu bathini phela khonapha ke ekudleni ke kuFacebook. Usikhumbuzo mlalazi ukuthi sesidandazela izulu ukuthi line abantu bakithi babhekane lodubo lokoma. Ehhe, kuzobuya ke abanye ukuthi mbonti kulobani. Uvodloza uthi livuka njani Mthembo, okwenzakala kwelakithi kunzima kakhulu, asazi ukuthi sonani. Ehhe, sinjengenkomo ezisemahlangeni. Kuzobuya ke unomthandazo wonkomazana uthi amavoko Dube. Kuzobuya lozoma Dube la utsho njalo. Kuzobuya ke omunye othi ngibone khonapho uthi kulobani. Unqobe zita Dube la uthi sabona Dube. Umihla emihle futhi imfuyo ngumnotho, uqinisile lobaba. Usishaye ke uZahara kancane sibonge ukuthi nje cha silizwisi. Siyabona njalo ke usikhumbuzo uthi siyababongela abantu bakwemelika ngelanga labo likazibuse, ngabe basusa phela izijezo zomnotho abezedisa ilizwe lakithi. Zahara leyo singakayihlukani ukuthi sibone indaba ekade sikhokhela namhlanje. Abantu kwele Zimbabwe bathi badubeka okumangalisayo kutsha ihotela yomprofiti uWalter Magaya eHarare. Abantu bemelika bebethakazelela uzibuse ngolwesine. Kuzobuya ke i-Sports Commission sihlolisisa ukunqotshwa kweZimbabwe Warriors. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngoKips Dube.